njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sibhankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo, sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weveki ukuze ikhankase ukuthi sizaqalisa, bekubele ukuthi iveki i-advertise iphephandaba ikugide nakuma-radio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iveki ingakhulumi ngakho ethule, sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokhu sizaqala.
Bebengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadashi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuze uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olungangokurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumatelevision, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Thina esizenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo,